ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ebuseni mhlaka 28 kuNhlolanja 2020 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
amagesi okukhanya njengani asekhona mbijana. Situation yangikhona kayikaguquki kakhulu, kodwa asekhona amagesi mbijana okuthi abantu engxenye instead of 18 hours iyabe iyi-12 kumbe 10 hours bengelawo amagesi.
Inkampani yamandla kagesi ezesa isikhuphule intengo yamandla kagesi kusukela ngesonto.
Umthetho yangkhona ukuthi part of the restructuring of ama-district ethunjwe nenhlanganiso yemthwakazi Republic Party. Njengoba nalesazi ukuthi ngo-2023 kuyabo kuza ama-elections.
Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selize lathola imvumo yokuqhuba umhlangano wayo we-rally eChabalala Hall koBulawayo kusasa ngomgqibelo. Umthethwandaba wele South Africa unquma ukuba abantwana abazalelwe eSouth Africa belabazali bokuza sebelalo ilungelo lokuphiwa amaphepha ezizalane zalelo lizwe i-citizenship. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inkampani yezesa isikhuphule imbadalo yamandla kagesi ngesilinganiso sokulithumi lasiyagalolunye ekhulwini i-19.02% kuqala mhlaka 1 ngenyanga ezayo. Inkampani le ithi ithethe lelinyathelo ukuze ithole imali yokuthenga amagesi kwamanye amazwe. Amagetsi aselesikhathi eside esilela elizweni njalo acithwa njalo nje. Ukukhwela kwembadalo yawo lokhu kuza ngesikhathi inengi lithwele nzima ngokuchabalala komnotho njalo lisehluleka ukubhadalela indleko zempilo ezigoqela ukuthenga ukudla. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshela.
Besiwukhangelele sibile ukuthi izesa izakhweza amandla kagesi ngoba bazama ukuthi balandele i-rate e-dollar, kodwa uza yenza ukuthi abantu babe nobunzima obukhulu ngoba izimali zangikhona azisabheki. Uzabona njalo ukuthi uhulumende uthe uzafaka njalo i-2.5% tax uma sivumisene. So sokushitho ukuthi abantu bayabengela mali njalo uzabanga ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini ngoba bayabengafani futhi bathenge amagesi ngendlela ababethenga ngayo.
Yona imbadalo yamagesi ikhwela esekhona yini kumbe lokho esilela njengakudala?
Amagesi ukukhanya njengani asekhona mbijana. Situation yangikhona kayikaguquki kakhulu, kodwa asekhona amagesi mbijana okuthi abantu engxenye instead of 18 hours iyabe iyi-12 kumbe 10 hours bengelawo amagesi. So ukukhanya njengani amagesi asekhona mbijana, kodwa asingathi thina i-situation siphenduke kunomango.
Inyathelo leli ubona libangela ukuthi izesa ithole imali yokuthenga amagesi amanengi phandle kwelizwe yini?
Iyabe inifana kakhulu ngoba imali beyizuza ngama-dollars uze bayikonverte into foreign currency uze bakwanise ukuthi bathenge amagesi, angibona ukuthi iyenela imali yangkhona. Iyabe inilutshwane kakhulu kungasena nokuthi sebekhuphule imali yangkhona nge-20%.
Ubona mhlawumbe kuphathisa yini esingathi ngama-industries lokhu nxa kuyikuthi ithe yatholakala imali impela abakhona amagesi?
nga ama gets engaba khona ama industry engavuka njalo i-economy ingavuka kodwa ukhumbule njalo ukuthi ama industries laba sema mines sebebhadala besebenzisa i-foreign currency kusukela inyanga ezinhlanu ezedluleyo. So abantu base-industry labo sebebhadala i-foreign currency ngabantu makhaza nje ababhadala khathesi ngamabhondi.
Umnumzana Masimba Kutera yingcwethi ecubungula ezenotho obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selize lathola imvumo yokuqhuba umhlangano werally eChabalala Hall kusasa ngomgqibelo kobulawayo ngemva kokwalelwa ngamapholisa ukwenza umhlangano ngeviki edluleyo. Amapholisa la athi wona kuzasabalala igcikwane le-coronavirus elaqhamuka kwele-China, yikho bengavumelanga ukuthi benze umhlangano ngeviki edluleyo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthi kodwa amapholisa abenqabele ukuthi baqhube uhlelo lwe-road show kuleli dolobho izolo lalamuhla phambilini kwalomhlangano. Uthi belokhu bezama ukuthola imvumo yokufaka itende lokuthi abantu beze kulo bezokhuluma ngodaba lwe-gugurawundi ngoba abazithembi inhlelo eziqhutshwa nguhulumende ngalolu daba. Okunenga sikuzweni kungqoqo eyenziwe ngusithandekile Mhlanga exoxa laye umbonisi Gumbo.
Ibandla lemthwakazi Republic Party liyabeliberali mhlaka-29 February eChabalala Hall. I-organize yibulawayo province isebenzisana ne-National Organizing Secretary ubaba uPatson Qaba. Checkpost yangkhona ukuthi it's part of the restructuring of ama district ethunjwe nenhlanganiso yemthwakazi Republic Party. Njengoba nalisa ukuthi ngo-2023 kuyakuba ama elections and the current ibandla lemthwakazi Republic Party lifisa ukuthi lenze ama structures kuma branch nakuma district nakuma provinces wonke in preparation for 2023. Kukhangelwe ukuthi kusetshenzwa kobulawayo kuphinde kusetshenzwe emath north lemath south kusetshenzwe lasemidland ukuze kuqiniswe ama-structures.
Sesikhangela lona ibandla lakho lemthwakazi Republic Party liqine okunganani okwakhathesi, lokho liqhuba yini inhlelo zokukhankasela abantu bemathebeleleni le-midlands njengakuqala?
Kakhulu ngomnyaka ka-2018 asizange siyenze enough ngoba isikhathi sokukhampena sasisilutshwane. So njengakhathesi u-2023 ethethe kajani sikhangelele ukuthi si-improve in terms of i-voter numbers ethe sizazithola ngemva kokhetho nama-amendment lawa matsha akhona we-constitution kutho ukuthi ngisabatha okunye kwezinto esizobe sikhuluma ngazo sibonisa abantu ukuthi uhulumende lo akakhulumi iqiniso ezintweni azenzayo. Ngoba nanku phela usefuna ukutshintsha i-constitution engakayisebenzisi, vele lokho yangenayo ngo-2013 kuzofika namhlanje yaka-implimentwa imfuno. Kodwa nako uhulumende sefuna futhi ukutshintsha i-devolution of power, yiyo abantu bakithi abayilwela kabani. Uhulumende uyala ukuthi ayi-implement idebe ifuna ukuyitshintsha ingakasebenzi, okuyikho kwenza thina sithi njengomthwakazi okungcono ukuthi simele sodwa yabantu bakomthwakazi.
Kodwa lingathi umphakathi ulamukela njani njalo libona ingani kathesi inani labantu abalivotelayo lizakhuphuka?
Ye, kathesi ngenxa yokuthi izigwenxa ezikhona phakathi kwe-ZANU-PF le-MDC yenza ibandla lethu libe sesimeni esingcono nxa kukadaniswa nalapho esivela khona. Sikhangelele ukuthi kuzaba lo mahluko omkhulu kakhulu sisiya kupetroli ka-2023 ngoba abantu sebeqalisile ukunanzelela umahluko lokuthi ibandla leli yile elimele isiphiso zabo kwezila ezinye zonke lezi nhlanganiso ezikhona especially lezi ezidela ngase-ara.
Elibone ngani yikho okuhlupha abantu bemathebeleleni le Midlands kuyini?
Ungalandelele okuyikho isikompela sendaba yokuthi xa sikhangele ngendaba zemsebenzi kube ndingathatha abantu abavela kwezinye indawo bezothatha imisebenzi ngapha kobulawayo bezothatha imisebenzi emathebeleleni ethi the-expense of abantu bayakhona pha kulizona lezi zindawo. Njalo futhi endabeni zokudla njengo sonke sizazi ukuthi kuyalanjwa lapha elizweni. Uhulumende unika abantu bezanupief kuphela. Sinamathimba lapha, sinamamayini, izimpini eziqakathekileyo ezifana lazo nalezo okufanele ukuthi abantu bakithi ngabe babhenefitha kizo. Kodwa uhulumende uyahamba futhi ayoletha abanye abantu abavelela emashonaleni bebuye ngapha kube yibo asebebhenefitha out of ama-natural resources esilawo wona lo mhlubulo. Yikho kwenza ukuthi abantu bakithi bazithole bedubeka njalo inotho yabo ikhithwa lapha isiya khona le mashonaleni. Akula lutho abaluzuzayo bona oluba empowayo. Izikolo kazi yakhiwo, amakliniki awa yakhiwo, kodwa imali eningi isuka lapha isiya khona.
Hello ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isikhulumeli sebandla lemthwakazi Republic Party ube khuluma ecingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 eGobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-The Times le-South Africa lithi abantwana abazalelwa kwele-South Africa ngabazali bokuza sebezavunyelwa ukuphiwa amaphepha okuba izizalwane zalelo lizwe kumbe ama-citizens. Lokhu kulandela iminyaka emine lolu daba olwethulwe emthethwandaba inhlanganiso ye-Legal Resources Center ukuze luthoniswe ngemva kokuba abantwana abazalelwa eSouth Africa bencitshwe imvumo yokuthola incwadi zokuba izizalwane zalelo lizwe ama-citizen. Iphephandaba le-Herald lithi eleBotswana leleZimbabwe sebelobelane izivumelwano eziyisikhombisa ezokusebenzelana. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomongameli Mokgweetsi Masisi bakhangelelwe ukuba khona emkhosini wokulobelana izivumelwano lezi lamhlanje khona le kwele Botswana. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu. Kumilayezelo elithumezela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sanibonani basakazi bakaStudio 7 nabalaleli, ngiyanibulisa lana okhulumayo ngu-Dr. Mbetsi. Ngikhuluma ngobuhlungu sibuhlungu impela ngilandeli weguqu webhola emangisizwa kuthiwa iZimbabwe ayisenakuba imidlalo yebhola inama-international matches sizodlala kuphandle kwelizwe. Kuyinto obuhlungu kakhulu njalo kuyinto eyangisayo, kuyinto njalo besihlala siyikhuluma nje ukuthi masibheka iy'nkokheli zethu konke nje kusaphezulu sayizinto kuma-councils uyathola ukuthi ukutshintsha amagama kodwa bengakhe into besihlala sikhala ngayo ukuthi hayi nizagijimela utshintsha igama njani sekumele wakhe into entsha kumbe leyo ekhona endala yebo uyirona kuthiwa ngesilungu bathi kurenoveta kuze ibe sezingeni elesimanje. Kuthola ukuthi kunje njengoba sikhola kanje ama-stadiums akhona akhe akudala dala mpela onke akhe before independence. Khumbula independence yaba khona nini singakazalwa 40 years ago. Kuyinto obuhlungu kakhulu, kuyinto mpela ayizuze ubuhlungu kakhulu alokho enjalo ama-stadium kakhiwa esuza manje wathi uma ufika ungena nje ngokane BF uhlale samendeni amendeni kwani sikhathi ukuthi kona thuthukiswe kwese sikhathi yazi into leyenziwe yilaba khale zenguqu yebo singabasola kodwa babe bona ngempela ukuthi hayi phela la bantu abazimiselanga ukusebenzela abantu suza manje after 40 years istadium those injalo zachiwa zakhona ngabelungu.
Njani basakazi, mina ngumahubo Mahlaba lapha eJohannesburg. Okusemoyeni wami yikuthi uNelson Chamisa ngabe uyehla isitulo sana sibanje uJob sikhala indoda elesibindi liyana ezimisele ukukhulula abantu uChamisa ligwala uyasifanela nje lomuyi uMogenswa ngirayi ngiyabonga
linjani balaleli linjani mthokazi kandaba lani lonke elisebenzela eStudio 7 mina igama lami nguSithole uDominic ngikobulawayo kulendaba esihluphayo bakithi indaba yamapension ya imali abayiholayo laba ikakhulu abaretire ngo 2008-2009 imali yakhona iyahlupha ngoba bahola ama $200 abanye bahola ama $30 kodwa ibhenki le eNASA othiwa yi-NBS ama-charges ayo achiya amapension engelamali ngoba imali esevisa i-account yi-$10 kube imali nxa usenza i-withdrawal i-transaction yi-$10 njalo ungakhangela ukuthi futhi imali yakhona kayiphumi kanye kutsho ukuthi imali leyo ungayithatha kabili sebethethe $20 le ebhuku $10 $30 from nxa kuyi $200 kutsho ukuthi susele le $170 so manje sure imali le incane futhi iNASA yona yiyo okumele ukuthi exempt ama-pensioners engabhadali ama-charges anje ngoba achiya ama-pensioners engelamali yikho okuhle ukuthi iNASA ithathe ama-charges la njalo le imali kumele ikhwezwe le imali it's abnormal money because izinto kade siziyadula vele kazibambeki nxa i-20 kgs i-140 i-10 i-70 ku-$200 usala le mali njalo uma usiyayithatha le mali kumele ugade shuwa igovernment kayike ikhange uminister okhangelane lale imali yamapensioner kakazama ukuthi abe reasonable azama ukuthi abantu behole imali ekwanileyo eleni ezizagwanisa indleko ezenzakala kulezi nsuku ngiyabonga
salibonani basakazi Latube nyamangala intanyile kakhulu ngoba la ngiphendula lati lizayibala umlayeza wami engangikhuluma ngiphikisana noDifa Dube owangumvulu bengilalele kuze kuyefika nalamhla kawukho azange luba angikwazi kumbe ukuthi kuyini okubuhlungu ngawo bengicela limbalele wona ngiyacela mpela lo ngiyuthumela ngowenu ngwesicelo ngiyawucela ngicela umlayeza wami engawukhulumayo lubale ukuze abantu bakithi bafunde ngoba ngathi khona okuqakathekile ukuthi sifundisane athi ukukhuluma nje uDifa Dube ukhulume ngosundula usundula mina ngumazi engumuntu wewenza le xa siyaqeda i-immigrants kodwa namhla semfuna ukumsa kobulawayo izinto esifuze sizikhulumisane ngazo abantu bazizwe zeneza ukuthi uza le nduna yakhe yale emthinini bakamthwakazi azalayo ukuthi yayinduna kabani yikho kade ngifisa ukuthi lokuzenyani ibale ngicela limbalele yona ukuze zisise ngoba kakwazi khonoku umuntu bayasetshenziswa abantu beqeda ukusetshenziswa base befaka emphakathini izinto ezinjengazeneza yikho siyacela bakithi ngoba yineli sinusayo xa sesifakile kuyadanisa kabi ukuthi ngifake into yakho kodwa uzwe ingasabalwa ngiyacela impangazidayaburoni
singakusho thina msakazi ukuthi uhulumende kalungisa ilizwe leZimbabwe eselimoshakele hhayi ukuthi avulele abantu amashopu amasotsha amashopu lamapholisa lamatishalana kaphathe uzulu wakufanayo kaphathe abantu okufanayo kungakuthi lokhu amasotsha lokhu amapholisa lokhu yini abenze lokufanayo because the most esizalokhu the most ebulala ilizwe more because amasotsha yawesaba lamapholisa because sabe ukuthi nibenzele into zibe lula akuyenzele umuntu abe lula engabe yingwe ekhotha amabala amhlophe ichiya mnyama sikhayela konke even ifuel abantu bakhala ama-petrol bakhala ngangokudla izwe leZimbabwe manxa uthi ibandlela kusayo sehulumende sasihluleka kuyaphume kungene omunye sipoti kwenzakala ngosila kudedelwana orfona uyangena uChamisa sipoti yena uyenza kanjani because isimo sakhona sinzima njengalokhu uvele wabulala ilizwe ma efakwana la amabhasi efakwana la amabhasi asegijimesiyale igijimesiyale aqede iwaseqede ifuel ngenxa yokuthi ubalekela imchovo ukuthi imchovo iyadura. So la khona okwenzayo futhi kuzabalalizwe more futhi ukuthi ayenzene le nto. Kufana lento ifana lento ayenze emabhasini. Yinto aseyiphindile futhi. Uhulumende uma kuthi kuzima angadinga umuntu amncedise kungena inclusive government.
Ngibona nabantu bakithi njani ngezindawo zezindawo. Abantu bakithi obelizwe leZimbabwe kuyayanisa kufakela amastoni. Ina angazi bona laba abezinsizi ukuthi bona ibaphatha njani le ndaba yezizwe. Imindeni leyo bayanisa labo bantu. Imindeni labantu bakithi lisheta umkhosi. Umlangagwa nguye umuntu owoqala ukhora inangagwa mwetele. And ezimali lapha ngoba bengasebenzisa malini iyiphi imalini ngoba bengasebenzisa iphi imali yamanye amazwe iZimbabwe nethi iZimbabwe ilokhu lamasela khumazi ezinikhuluma ngithi ezilongu ilizwe lisasela abantu bezalo kuyepha ugogo labokhulu lapha akhula lapha abayakhona laba bantu batshontsha okungayenziwe batshontsha okungela ngcono umnakabo akusomuntu ongarana ilizwe umnakabo waqala kafundanga akayazi ilizwe umnakabo wavuka evana imali yamanye amazwe ethi uyinondela iyini namja manje ukuthi imali yamanye amazwe kumele iphelele ipetroli idayiswa ngamali yamanye amazwe ama-passport athathwa ngamali yamanye amazwe awukheni ukuthi ma ungumuntu ofundileyo ule sikolo uhlukanise umuntu ohlala ekhaya nomuntu osebenza ngamanye amazwe imali yama-passport bayayithatha after that akaphumi.
Salibonani mthokazi omuhle, igama lami uLakson Chabuza. Ngithanda ukubuza ukubana kuyini okubangela ukuthi abantu besifazane suke labo kwelakithi le eZimbabwe sibuya nabo la eSouth Africa. Uma befika kulele imishado iyachitheka, imizinyana le sibuya silayo sihlangene silayo ifika iyachitheka kuleli lizwe. Ngithanda ukubuza ukuthi kungabe kubangelwa kuyini njalo singakulungisa ngayiphi indlela zihlobo. Ngicela ukuphawulelwa nje khona lapho ukuthi singayilungisa ngayiphi indlela. Ngiyabonga.
Lawo-ke ngamazwi enibalaleli bethu eliwathumela-ke nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu abahlaselwe ligciwane le-coronavirus selehlile lapho elaqala khona kwele-China kodwa lakhwela kwele-South Korea okulelizwe eselihlaselwe kakhulu phandle kwe-China. Umjaho wokudinga ozamela ibandla lama-Democrats usuza kuba edolobheni le-South Carolina ngomgqibelo lapho owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joe Biden akhangelelwe khona uvuselela umkhankaso wakhe okungani ususiya nganxele. Namhlanje njengoba kungolwesihlanu konje sitheke sizinze kancane silaleleke umculo silalela ke ihlelo lweWoza Friday silo Ezra Chisa Sibanda exoxa lo Audrey Chennai asizweni.
Hallelujah.
Idlalade lika Audrey yena uqala lesihloko esithi I put my trust in him. Lingene kozwakala ebantwini kukhanya isedumile kakhulu kwantu ziyathunqa.
Ulungile unobu melela mi.
Ngazalelwa eHarare, Glenview. Ngakhulela kwaBulawayo eLuveve. Ngafunda eLuveve High School. Ezomculo nje ngaqalisa ngesikolo but professionally I started in 2012. Kunapa kuBulawayo kulapho engalauncha khona my first album in 2018.
Njengabaculi abaningi othulayo kukhona owamthintayo ngaphakathi womenza waba lesifiso sokucula.
Ngikhula nje ngangithanda mama Shingisa Suluma. Unabanya basakulayo Janet Manyoa, Mbatanda Njalo, and also I love Nigerian gospel artists like Victoria Orenze. Album yami, it's called I Put My Trust in Him. Yes, cutting the sense of this album, I was how to go about it, but I just had to put my trust in Itembele Uye Uti Uzayanza Uti Wenzagai.
Ezenkolo amaningi kulezi nsuku sesiphala sabaculi bengoma zokholo njalo abaculi abahlangana lapho bayaxhasana kulo mculo.
Church and Sunday Yotai Eco Life Assembly. So singing a seven zalo Paula Sarah, Gule Ngoma Essayanza Sonke, it was Call on the Name of the Lord. It was also featuring Otongo Tinashe Soft from Family Voices. Singing a seven zalo Natsisai Talia Mzamiri, like she's an upcoming. Singing a seven zalo Tongo Prophetess Nana Chinyera from Nigeria. Uyo ingo mayami egu YouTube etolagala ungaitinga as Hallelujah or Uyangi Hola, you find it there on YouTube. And that is all the matter. The sun will strike
you and the moon won't even hurt you. Oh, Otto Janai, Njabaturi Bonke, Utela, Segala in Badaleli, Njalum Tuluake, Uyatolagala, and Dores Gineo.
A music kami itolagala ikakhulu echurch yethu Eagle Life Assembly. My shops our video easy khona phakho Bulawayo. Ngiyatholakala njalo ku Facebook as Audrey Chennai. Ngiyahlabela endaweni ez Chennai kuma conferences echurchi emchadweni, my birthdays. Ngiyabonga kakhulu ukungisekelela ukwenzayo even on Facebook and different places where I go to minister. Ngithemba njalo ukuthi liza kubekela phambili lingisekela kulomsebenzi engiwenzayo. Ngiyabonga.
He's got plans for you, plans to keep you, never harm you. He said
umculo wengoma zokholo uyathoba njalo uyaduduza umuntu. Asikhathi sinye udumisa osomandla ngasenzela khona namhla besilo Origin High ingoma zakhe zokholo kuhlelo woza woza Friday ngithi kini put your trust in God mpela sonto emnandikini lonke igama lango Ezra Jesus Bang.
Did you think the Lord can be for you? When he said, fear not, for I am with you. Are you treading on heroes? Situations in your life that you're thinking there's no love. Yeah. He said, fear not, for I am with you. Are you depressed? Are you confused? You've prayed and prayed to no avail. When
Ezra Jesus Band ukusiphake uhlelo lweWhatsApp Friday ngesikhangele inhloko zendaba. Inkampani yamandla kagetsi yezesa isikhuphule intengo yamandla kagetsi kusukela ngesonto. Ibandla lemthwakazi Republic Party lilomhlangano we-rally ngomgqibelo Saturday eChabalala hobulawayo. umthetho andaba okwele South Africa unqume ukuba abantwana abazalelwa eSouth Africa belabazali bokuza sebengaphiwa amaphepha ezizalane zalelo lizwe i-citizenship. Siludgqibeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisitha sidibaneni njalo ngeviki ezayo. Kodwa ke silazo ezinye indaba lamhlanje ntambama ngo 7:30. Libe lobusuku obuhle.